Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ku Kipstule. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyinto yobuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende.
Abaqotshiswa ngumnumzana Sengizo Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba. Abasha bakhala ngokungaphiwa izikwelede zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abaqotshiswa umnumzana Sengizo Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu unqobani Sithole uthi baningi abaqotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waqotshisa amalunga e-CCC kudala lepalamende lakumakansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nesenjamisa ithi uJabangu ngala sikhundla kubandla leli. Akesizwe uSithole exoxa ngokuzakwenzakala edalele ayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare no-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iphathi isiqotshile njalo usuchallenje ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyaje yadeclarewa. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by events ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngapho komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakafuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-defenses, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kusewa njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengizo Jabangu kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashir Sibanda wayemele iCountryburg edale lepalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto yobuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeseke labezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa yizanu. njalo nxa indaba enje so isisiye court service sikwasizani zayenza ini uMathanda. So kusuka kube ubuhlungu uDemocracy, kusuka kube ubuhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba umnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani.
OSiziba bangene bemelele iCitizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele iCitizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC. So OSiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi, batshengise ukuma lo President Chamisa, batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza. So asonto eyabaliphutha kumbe enzwa ngemisteki, hhayi yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhanyelela ukuthi hayi xa ungahamba kuhle kencintisele yi-Citizens Coalition for Change babuyele eParliament.
Kutshoni kuwe baba Sibanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabangu?
Kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi ngisaziwa ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobu gwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Advocate Nelson Chamisa wanqoba uEmerson Tambuza Mnangagwa, kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo. Istruggle sethu, ukulwa kwethu bekungeke eParliament kakhulu, but besulwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe, ngoba athi silizwe selisemakhoti, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwana.
Lo ngumnumzana Mpashiwo Sibanda owayemele iKaltubak edale lePhalamende, sixoxelaye ekobulawayo. Abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye yokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo. Omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lePhalamende.
Umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa, kodwa ayikho imali nasemabhenki, imali ayitholakali iningi layo. Ngedinga ukuthi kube lesibambiso, i-collateral ngesilungu, abantu abatsha kabanayo. Kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi, akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi. Abantu abatsha kabalandela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Yes, njalo kuzokuthiwa bahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu, akusebenzi kathi konoko.
Ikhona i-Empower Bank, kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulona leli lizwe. Njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu, kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe, kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mahungahunga sisawacubungula, sikhangelele ukuthi ikomiti lePhalamende likhangele ngezabatsha lizasinika i-report yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelelwe uhlangothi lwezombusazwe abakulo.
Kodwa sizwe ngazani kuthiwa-ke abatsha bayehluleka lokwenza lokho kuthiwa ngama-project proposal, yinko bengatholi imali le, ngabe kuliqiniso khonokho?
Kulona iqiniso, abantu abatsha baseZimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo, abakufundeleyo iningi labo. Yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi, kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole. Akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke, kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga laseZimbabwe kuyabehlula. Angeke kwaba liqiniso lokho, abantu abatsha bayenelisa ukubhala esikuthokoza.
Ye kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayela esikhewini, bayijayiva sibili, umuntu akholise azidlele. Liqiniso lokho?
Kakhulu, kakhulu. Lokho kuyatholakala endaweni eziningi. Abanye badinga imali, bethi ufisa ukuthi ayenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima, abe sethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke, yikuthi athenge i-Honda Fit, abe le-tech achovise etawuni. Abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini. Abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola. Imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi, bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange. Khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive, sikhangelele ukuthi abe-youth fund, abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Unumzana Decent Collins Bajila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma beziphiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nisedinga imali, kuyukuthi kulenhlelo eziphiwa nguhulumende kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awugcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abanye bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumende, ngifuna ukuthi ngenze umhlelo. Akayenzi le proposal, akuyena iphepha wonke ukuthi umuntu kungenza lokho. Lapha ngamuthi bakuzisiya umhlabathi. Uma sewenza iproject yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebenzelayo yibo abakusizisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi bayo ukuthi sowunomthetho oyiholawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho kufanele ukuthi igcwaliseke okufunakalayo. So abantu balokuntu kube ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezintweni ezama-policy. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angaze ngizwe nokuthi ama-banks bafika bakule fomu egcwalisela indicate ye-protein part. Akikho ikhethe ukuthi uyayezimbabweni, usuya ngaphi, kuchief bani, kuyiphi indawo uyenze ukuthi qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali, kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa yi-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ngibona ngani khona abantu uma njengoba ngijhile ukuthi kulesebenzi lwakhulumende idaba indawo yonke. Okuyikubane ngakule project ethize oyifunayo, ngaba yi-farming okuthi ufuna uyenze i-farming, kumbe ufuna uyenze imali, kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kunemithi ezikhona ezigcwelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi udale i-proposal ekhona nge-mining, uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngakufuna ukuthi udale i-proposal ekhona nge-farming, uyenza lokhu nalokhu. So naleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi yakhulumente ezikhona endaweni yawo yabo. Futhi enye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi kungabithi-writings ukuthi wena na ufikile lapha uthi ukuthi kade ngikwenza lokhu nalokhu, bangakucebisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesobani.
Asithi-ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo yabo suyitholile? Phela abanye bayayijayiva, abanye uzokuthiwa-ke sebhadala amalobolo kumbe into ezinjalo.
Yikho phela lapha gisejo khona ukuthi kuyafanisile lolwazi. Angithi lafana ifomu yona yasho ukuthi imali ezayibhadala njani. Siwaqinise emuntwini empheleleni awuzahambe ebhenki uyothatha imali usuyoyijayiva umbuyelobola ngalo. Ayisise sizathe njalo kufomu yakho yakuyisayinile kuyabe kungekho konke khonokho. Kuyasho ukuthi yona imali leyi uyithatha iyimali endala ukhalele ukuthi ngenyanga kungakwazi ukuthi manje uyangitheze imali endala, ngiyabhadala ama-interest ami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kulaba abamboleke imali ngemali endala. Khona kodwa kuyatsho yikho ukuthi khona abantu abaqale lezi cephe zakho ungakayithatha imali. Yena ukuthi baze bakuphe indlela yokuthi nansi imali bazelandela i-business cephe zakho uyabe uyifake etafuleni. Kodwa nazuzathatha imali liyana uyeyidla anse kuyibula lokuyana. Njalo nje kuyabe sofuna ukuthi emuntwini ohlanganisileyo ukwazi ukuthi ulakhophe ukuthi ungabe uthishwa laphana ngokuthatha uwehlule ukubhadala imali liyana. Imali zana ngezokuthi zikhiphe kuhle uyibisela emuva lapho uthethe khona uwenze ukuthi abanye labo bayithale.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF. Sixoxelaye esayinsiza esabelweni seMatabeleland South. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. Kulabantu abangamajumi amabili lambili 22 abafele emgodini kwele Tanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi uNtungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Sibanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje zathanda ukuyisibheke encwadini Nceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyobe ngikhuluma lesizwe. Nceku zikaThixo ngamanye amagama ongamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga lakhe Asia bheka amaChina abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo oBuddha. Basahamba through spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna la kuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. LamaJews kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo David basabambelele kuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad leku spirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Babambene ikuba bona ba powerful bayathandana noma ungaze uhlangane lomu-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans si divided sihlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho kwamosheka khona 1737 kufika kwama-missionaries. Into abafika bayenze Africa bafika kuqala basikolonize kuspirituality sethu lakho basindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basikolonize physically ngoba umdali ufinyelela esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofeti laba abaphakamisile kuleso sizwe. Uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo so thina safika sakolonize kulapho okwalahleka yonke lento. Umdali wasifulathela lezi dalwa zezwe zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala ukuthi abe yisigqila sazo zonke iy'nhlanga. Lapho esikhona khona sihamba khona kasifunwa bantu abamnyama kodwa bona mabephakama zonke iy'nhlanga ziyamukelwa kodwa thina kasi lonke sihamba. Inkinga ikuphi lathi sidalwe ngumdali? Inkinga ukuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali? Inkinga sasuka ku-spirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonayizwa. Uma singakazikhululi kule colonization sabuyela ku-spirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba abayimediator between izwe lomoya nathi. Akukho lapho esiyakhona, akukho lapho esiyakhona. Singathandaza, singazila, singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama-colonizers. Sisa anti-colonization ku-spirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele ku-spirituality sethu ngendlela lokho kade beyiyo ngoba kade be-powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibonge ifihlo engunaphakathi imfihlo yokhokho. Babe-powerful okhokho ngoba babexhumene nawe babeyazi i-hierarchy babe baza koko abasindisi baba bathunyelwe kubo babe bembelele ku spirituality sabe sasiba create la masiko abo yiko babe powerful saphuma dali through ama colonizers sisa colonizekile emoyeni asiko free emoyeni uma sakukhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singake siphinde sibe isigcila sezinye inhlanga sibonge sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana uBusani Sibanda. Tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe.
Ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician. Kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu. Lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Into eyiyo engiyenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi mangihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo mangizibuza ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela yenkinga yami yipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje ngizibuza ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapho engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lowo msebenzi ngiyubona konke lokhu kubangelwa ukuthi yipolitics yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleleni lemiglians sithole sikuthi political power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasiselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo.
Engikulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonitshwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala.
Busi gaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube sike sizwe ke ezamasiko.
Sinana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu.
Ngizo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lo mnumzana Mpuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesigadi kunanzwa ezamasiko. Ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu.
Ngiyabingelela babuDube, ngibingelela abasakazi bethu bonke, ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu. Beyomsakazo wethu weStudio 7. Babudube kwezamasiko ethi mina lonyaka sinoma nje kungakaphumi ikhalenda lethu emokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-officially. Kodwa ke ngingathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibone ezinye zisiba zisiza ngamandla kulomnyaka ophelile. Sizazama ngayo yonke indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngitsho lenkosi kugcizelela ekutheni isizwe masibambane, kuzaba khona khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani. Lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye-ke baba Ngwenya, ubona ngazane kuyini ongabe kuzayenziwa lo nyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizwele ndawonye. Kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
esizigcina.
Lezo-ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefikezayo kulapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalweni namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akulabaningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo leyo uQuincy Phakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wakuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia bila nje imelele Senegal just because nequality la eSenegal kulabo Mane abantu abale experience ebhola laphesheya overseas, so very nice and overpowering. A Gambian, a person yens a full duty Senegal, Jama defending champion.
Komunye umdlalo wesibasika Group C, iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea njalo iTai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mina so far mbona ngani Cameroon versus Guinea, Cameroon iyawina okwakathesi but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ngayibhejela sebe.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshayele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Sibani. Uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kajana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-hosi, usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going to the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game yani ibingeyabo. So I think for them i-advantage ngoba 3 points and they are at home, ama-fans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence yokuthi they can win the cup. Then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame, basebelethemba lokuthi each and every game aba
umqeqetshi weqembu leSesham Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu ona la sicinga ukuthi mancane. Namibia bonaba benza kahle, nabo Tanzania benza kahle. Ngithande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asefunde azafika kustage sokuthi bazilinganise lama big countries ona la kuma inter heavyweights awe ball.
Umlandeli weqembu le Highlanders uMhlanhla Mchinda Moyo laye uthi ukudlala kweqembu le Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye AFCON.
Nambona ngathi Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu, nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu. Why ngisisho njalo ngoba ngiyakhangela ukuthi captain wayo useJuria ungene eLisabo useBastien Helu bengekho, lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove. So kungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far iteam emboni ngani ingabhalansana layo kakhulu. So kuphambili kungaba maybe Senegal Egypt.
Kule midlalo emibili namhla yesibaya sika Group B lapho iqembu le-Egypt elidlala khona lele Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala lele Cape Verde ebusuku. Imidlalo le ikhangelelwe ukuba izaqitshwa mhla ka-11 Nhlolanja. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sibabakhulu-ke Njanji, sigqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalise ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.